wacatsha mhla ka-5 June. Ngemva kokumdingisisa sesiyiswele engasabonakali nxa sasimfonela sicommunicator laye, sasesithola ukubana kakho. Singasamtholi-ke sagcina siyadinga ifoni yakhe ukuthi sifone. Ekufoneleni ifoni yakhe yayingadoji, yayingasangeni, ikhanyakala ukuthi siyifoni ecitshiweyo. Ithe icitshiwe-ke sayitracker ngendlela zonke ezisilazo ezokuthi siyitracke. Sesisebenze ngendlela zokuya emthethweni ukuthi basiphe indlela zokuthi sithole ukuthi ifoni yakhe ingabe isetshenziswa mbani. Sathola ukubani isetshenziswa ngomunye umuntu esathola inamba zakhe. Sesithole inamba zakhe umuntu lo, sasesidingisisa ukuthi sazi ukuthi abafonelayo ngobani. Through labo abantu ababe bafonele, abantu bemthethweni-ke badingisisa ukuthi labo bantu babeze basincedise ukuthi batsho ukuthi lo sesebenzisa inamba le ngobani, ole foni le. Bathe sekube njalo-ke sase siyamdinga-ke lwa ndoda sambamba, siyamapolisa esembambile-ke, sadinga ukuthi sikhangele lapha ahlala khona ukuthi akula inye into engaba yibufakazi bokuthi ule ntozi ka-admire yini imbi kakhulu impahla ezigqokile. Saswela-ke ukuthi kwakungaba le mpahla zika-admire khonapho simjumile sisetshe. Kuthe kube njalo kamapholisa amtshengisa kundoda lwami ukuthi ifoni le oyisebenzisayo iyadingakala umnikazi wayo kabonakali. Sase sihamba la enkambeni kamapholisa amsecourt. Ecourt basika bamrimanda, bathe bemrimandile-ke ecourt kwaba yikuthi wagcine ephumile ngebheyi lamapholisa. Umthetho-ke wathi kuzaba yikubana nxa sokube lobunye i-development engaba khona bazombiza futhi. So sikhuluma nje indoda lo wayedobha ifoni kukhanyakana ukubheyi kakula nto esitholakeleyo emnamathisela kuleli cala ukuthi engaba lolwazi. Kungabe kukhona, kungabe kungekho, kodwa okwadingisisekayo akula nto eyaba yinto ezasinika umthombo wakhona ukuthi kungabe kuninjani.
KuZulu weZimbabwe lingathanda ukuthini njengemuli, njalo bangalixhuma njani mhlawumbe abangaba belolwazi?
Ya, abangaba lolwazi sibili singajabula ukuthi bangixhume mina njengomalimakhe. Mina ngingumihla kayifani ndabambi. Inamba zami ze-cellphone ngu-0772-214-369. Ngizayiphinda njalo 0772-214-369. Inamba yanabile WhatsApp futhi ukuthi oyabe engenelisanga ukuthi angixhume angandithinta-ke WhatsApp. Loba yiluphi uncedo esingaluthola, singathaba kakhulu ukuthi abantu basincedise ngalindlela ukuthi sithole ukuthi umfana siyamthola